sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lokandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu kuZulu okubalisa amandla kagetsi angasancitshwa angasacitshwa mahlayana. Ibandla leZANU-PF lilandula icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngatshaya luvalo. Okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwayo sokutshona ngigebha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. UChamisa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe wenzelwe enkundleni yeRudaka eMarondera izolo. UChamisa uthe kusobala ukuthi uMnangagwa usebenzisa imthethwandaba ukuthi anqobe kukhetho. Esipha umzekeliso wamalunga ebandla lakhe awakobulawayo alitshumi lambili awathiwa kawasoze ancintise ngoba ahambisa amaphepha okuncintisa isikhathi sesitshayile. UChamisa uthi kulamalunga edalela ePhalamende awebandla leZANU-PF amtshayela ucingo bemtshela ukuthi uMnangagwa kasafunakali njalo abasoze bamvotele okuthiwa yiBora Msango. Ngesizwe amazwi akhe.
Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Atikoni kurekera munhu achiita madiro acho china. Nyika ndeyenyu, nyika ndeyenyu, nyika ndeyako.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Kunjalo nje inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF zehlele esigabeni senkaya eMathebeleland North Province izolo emhlanganweni we-rally obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isigaba senkaya ngesinye sendawo esalelayo kwezentuthuko, imigwaqo, imagodigodi lamanzi awatholakali lula kulesi sigaba. Intatheli zindaba eStudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esenkaya.
Bebe Sabela, Bekita, Jalaba Siza, Esvalem Lunyan, Nimsanuni Bandales and PF, Ukangasela, Uketo, Orukuruzayo, Nuzam Nanga, Kacho, Museret Wakamuz and Constantin Chuenga, Amadumas and PF, Alas Kul, Damatelland, Ganye, Lesinye, Isabelo, Wai Museret Wakamuz and Perezelam Pogo, Labani, Unia in Kokeli, Zumtabu Imbuzi, Unia is Goddess in Tataba Kobitas, Otuza is Fundres Kabin Lesi, Nangaka, Kalamubonga, Abantumentai, Mumsegela, Wahaya, Abatabla is Samandebele, Namakosa Kona, Udi, Bazikanye, is the Savo. Uthele Zimbabwe lakwela pambili ngentuthuko lanxa safaka lezi jezo zenotho ngamazwe entshonalanga. Umnangwaka uthe uhulumende wakhe wakhepha idama elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi emathelen north lakobulawayo elekwayi Changani Dam kunye lokwakha esitishi esikhulu sikagesi ethe wange unit 7-8 ngakho-ke amagesi ngasahluphi. Ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzakhepha izikotho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke, wathembisa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo, umgcinihlalo webandla le-ZANU PF esebenzisa emathele north, uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kamnangako.
See, imagine what we want to mean. It's a message to Amadota, Amadota, since 1912. Amakiwa, Abu Yumuso, Amakiwa, was good. But you know, your excellence, Usuli Akili, Jamlo Yama, Siabamba Man.
Abakhuluma ngakangaka umgwaqo wenkayi Bulawayo Road osugugudeka okwamangalisayo, uhulumende wehluleka ukulungisa umgwaqo lo okweminyaka neminyaka wona uqakatheke kangaka. Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekela mongameli waleli bandla, uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancindisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe esikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile, kuyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkhampenela nationally, siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthozi Republic Party layo liyancindisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima emanga kobulawayo bangu 18 nasemathinoth. So ke siyalicela ke mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama candidates ethu aye mthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethelela eBinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo, uza kuya eCourt Park ke ngolwesithathu. Ngimela Studio 7 ngisenkayi kamera mu Ezra Chisa Smanda.
Siyabonga Smanda. Lokhu kusikudaba lwezokhetho. Ibandla leZANU PF selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Lokhu kwethulwe lilunga le-CCC uNkosazana Molly Dlodlo, oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele ePhalamende ngeviki edluleyo. Kesizwe ukuthi uMadlodlo uthini.
Izolo besihamba senza ama-door-to-doors ethu, sadlula kojeki lapho sakhethela khona ujaha ujayi uJabulani Hadebe. Sathola kule mota ye-ZANU PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana. Yikho thina njenge CCC asidingi ubudlanga udlanga, thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZANU PF yayingekho lapha.
aloke ngukusazana Moli Dlodlo onqintisa kumela isigaba senkaya eSouth etale leSenate engoyibandla leCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe loncintisa ukumela isigaba senkaya South unkosazana Stars Mathethebe onguye omela lesi sigaba okwamanje edalele parliamente engoyibandla leZANU PF.
Hayibo ibugwala sebe sesaba i-election u-23 August useseduzane sebeqhuqa kayiti ngalelwa ukuhamba mina kojeki angithi ngingumuntu wenkayi ngingumntwana wenkayi ngikampena enkayi njalo ngisese ngu-MP wenkayi kuze kufike u-22 August a day before elections ngihamba all over ezinseni ngihamba siyabona abagulayo ngihamba ngibona izihlobo zami engizalwa lazo khonapha enkayi phela angithi mina angisuye lowana u-missing MP ngingu-MP otshona labantu ongena ebantwini ngezizathu ezihlukene so obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngachaya luvalo okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishiwayo sokutshona ngigebha lukuvalo nje sebe sesaba i-election angithi bayadinga izizathu eziningi-ningi zokujustifya ubugwala babo kakungisibindi ujabulani sihambe ku-election u-23 August sefikile useseduzane kungisibindi ndoda asambe mfowethu siye kuze ukuthi abantu bathini siza kuzwa abantu yibo abazasilamula mhlaka 23 August uyekele ukububanga umsindo.
Ungasela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani, ulethemba na elokuthi uzanqoba kukhetho?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle enkayi South asikahlangani lesimo sokuthi kumbe kulokulisana siyabingelelana nje ngidlula phamba kwonzololo ngiyamtshayela uta owezaphu kuyabingelelwana hhayi ke layo uhadebe hhayi sihlangana nje sihloniphane nje sikhulumisana asila problem thina enkayi South iqiniso kukampenwa nje kuhle kampenwa kuhle okokuyina asonto umuntu angazazi ukuthi ngizawina hhayi ngitsho ukuwina phela angithi ababusi babekwa ngumdlimu ukuwina ubekwa nguNkulunkulu osekhaya ezulwini nguyokwaziyo ukuthi ngubani okufanele akhokhele abantu bakhe yena umdlimu kodwa ukhampena sonkeni siyakhampena nje akulongela xitsha lokhampena ongelathuba lokhampena siyazikhampenela kuhle akula problem.
Lo ke ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba senkayi South edalele phelamende engoyibandla leZANU PF. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Uma manje kesikhangeleke eziphume kuHerald. IHerald lodaba lokuthi inkampani yaqatshwa ukulungisa umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uzathatha inyanga ezilithumi lanye ukuthi uphele ukulungisiswa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omela isigaba seNorton edalele iParliamente ezimele uMnumzana Themba Mliswa useyazise ukuthi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ka-2028. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 balaleli lani basakazayo salibonani bakuthi mina ke ngilibingelela ngosizi lolo esilidalelwe ngumfana lo uJamis ngumlilo ke lo okhulumayo enkulumane. Ah manje lapha mfana misicela ukuthi usitshele ukuthi senza njani. Sivota njani njengoba uBulawayo usumthengisile. Hawu ithengisile uBulawayo mfana nami. Asisakwazi ukuthi siyakwenze njani. Ungayisola izano but izano ungayisola. Wena lapha uzirethile waqeda ukuzirethe wachaya on goal. Wow umthengisile uBulawayo. Indaba yeSupreme Court ihlukanani layo ona wena still away forward ngoba iSupreme Court asozele iwini la uyakwazi ukuthi asozele iwini appeal eSupreme Court so akusitshele iway forward ndoda manje right sivotela bani amasitha ahambile wonke ngu-3 angu-3 vele asehambile ngoba awakhontestiwa ngakuliven opposition ekhontestile asekuzani izani edingani koBulawayo uyabona manje ukuthi manje uyifakile izani koBulawayo usuyifakile and ifakwe nguwe iphathi bani Janisa engela ama-structures iphathi bani engela leadership u-leader okhona lapha nguwe kuphela nguwe o-leader ama spokesperson zakho bangapho tenda ibithi bangapho shimencuku bathathele wonke amandla kona owenza ukuthi bangahamba emaralini akho vele it speaks volumes.
Yes, bingelele enkundleni. Yes, sizile basakazi ukuvinjwa kwabantu abayi-12 abe-CCC. Kodwa ke basakazi mina into engalitshela yona kumbe ngithi bantu baseZimbabwe bantu bakoBulawayo konke lokho okwenzakalayo kungamaqhinga ezano kungadanisa kakhulu ukuthi phezu kwalokho okwenzakaleyo lina bantu be-CCC likothola futhi selisilwa lodwa ngoba ukulwa kwenu lodwa kuyindlela yokuqinisa izano leyo. Lina hlalani phansi liphume lesisombululo sokuthi kambe makunje lingayenza njani ukuthi liphume kule inkinga eliphakathi kwayo kodwa lingaqala ukulwa lapho-ke izano liyinikeza amandla ngoba yiyo indlela esebenza ngayo. Siyalicela abantu bakithi lingalahlekelwe ngelinakho ngento nayo kuyindlela nje yokuthi khona belidide ingqondo. Funda nina abantu eliphikisana la ukuthi ngabantu abanjani indlela lizaba layo isinqumo lizaba laso lizaphumelela.
Siyabingelela emsakazweni siyabonga sibingelela abalaleli. Ngithanda nje ukubuza ubaba uChabango lo obeyisikhulumeli se-TPC esenkantolo ngale ukuthi inkantolo isivalile ukuthi ama MPs awe-TPC acontest kube izani kuphela yona. Ngendlela akhuluma ngayo ukhaya ngani kukhona yena akwaziyo asifihlela khona kodwa mina mbona ngani akwaziyo ukuthi usethengwe izano ngoba ngabe bathengwa ngayizano angeke nge last minute ezwakale sekhuluma kangaka ngento la obephakathi kwayo. Yena wenzeni ubekuphi ngesikhathi bephuza mbe uzowe sevuma ukuthi baphuza ukufaka amaphepha wayekuphi besehlule ukuthi bebonisane izinto zona ezena sezisola manje ukuthi yena usebonisa ukuthi usemeceleni usemi lapha mi ngoba yena ngabe usola into la azibona ukuthi uphakathi kwayo ngabe wayesola kusese lesikhathi bayi so umuntu uma ethengwa izano kayekele ukukhuluma ekukhohlisa abantu ufana nangincamathe lalaba kade bezenza abe MDC laba obona bo odube bona bala labo lokhu njeni laba sebuyele kuzano laba kade bengabe MDC la yakabuyele ngokuthuthu
7 le njani bazali bama ithina siyaphila enza sithanda ukukhuluma kancane lapha kakhulu ngesehlaka lesenzakale koBulawayo mabandla esi SCC so mina bengithi lokho kwenzwe izano ukuthi ukuthi abantu beCCC babhane kumayama MPI 12. Bengithi abantu bakobulawayo ngakuya ngami ngoba bevota nxa ukuthi ungazange waphumelela babiselwa bangayivoteli izano bavotele at least izaphu kuze kubonakale ukuthi bona hayi umbuso wezano kawukho kibo wavele awukho awuhambisi kahle izinto elizweni. Sesidiniwe ngamanga esiwatshela imihla ngemihla yonke lokhu esitshelwa amanga kuze kube nini sitshelwa amanga sivuma hayi bo abantu laba ke baguquke shure batshintsha sibili kakhulu ngoba labo umuntu othi nxa kutshintsha kuyabe kubusa umuntu wasezimbabwe futhi umntwana ozalwa ezimbabwe njengabo bona omnanga kwabezalwa ezimbabwe. So akutshintshe ahambise ilizwe libuyele endleleni yalo yakudala. Ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngosifana kodwa ngibuhlungu into eyenzakele ngobumenemene bezanga. Ngiyabonga kakhulu ngisebutshona ngokuhlala.
Ngiyabonga Studio 7 ungena kuleli hlelo lami ngilangela namhlanje. Abantu bezanupf bezama usihlonipha kakhulu kuleli lizwe siyahlupheka amarodi ethu afile khonapho wakhuluma khona ukuthi ilupane amarodi afile abantu bathele nzima izimota azihambi ngenxa yamarodi bona bathi siyalungisa 40 years kabanika abanye ichance please kabanika abanye ichance labo beke sifike sibone abatsha noma inkomo ungayibona inkomo isibandala esifayeni uyabona ukuthi hayi ngcono ngiyikhuphe inkomo le kumbe ihlale njengalinye ubophe ezihambayo asibopheni ezihambayo dedelani lathi abancane sike siyibone ukuthi singayenzani la nani bantu hlakaniphani unganikwa nje isikhipha suhlanya suhlanywa unganikwa nje kumbe yirayisi suhlanya suhlanya ngiyirayisi nje hayi sihlonipheni bantu sike sibone ukuthi siyenza njani sithele zima thina abancane 40 years ungasebenzi kuzima lokho cele ukuthi lami dike lingizwe lapho lami very ngisiseke kakhulu lingizwe ngeza ukuhlule ukuthi ngakhuluma sithini ngoba thukutheke kakhulu zondile siwe ngenkulumo lezi esikamnanga kwalesi
emsakazweni kastudio 7 lenjani basakazi lonke labalaleli hayi siyabonga izindaba uyazi ukuthi into ekhona emakhaya into esemakhaya njengamanje abantu bathakazelela izanu pf kuphela hayi abantu bayithakazelela izanu pf kodwa akula nto ezayishiyela abantu izanu pf abantu bayahlanya mpela ngezanu pf ungakhuluma kuphi ngezanu emakhaya lapha hayi kungathi sibili usubaphoxe kwenye indawo kodwa bekhohle labo bantu ukuthi abantu babo bagcwele ekhaya ngenxa yezanu kanti abantu badingane vele kuzanu kahle kahle abantu kabatshele iqiniso ukuthi izanu kahle ziyabanceda ngaluthi abantu abantu babo badutsile emagoli bagcwele umhlaba wonke ngenxa yezanu kodwa ekuthola umuntu omdala labantu abakhe abasegoli labafayo kona legoli ehlanya ngezanu izanu ezamnceda ngani siyabona.
Njani msakazi livuka njani masike ngokukhuluma lapho kobulawayo iphumula emadonkini laba abantu njengoba becampaign angaka beforce abantu ukuthi emaralini abo kuthiwa khona ungayela ukuhamba kuzothiwa ngowe-tripsi ingakho ubona abantu emaralini akhona kugcwala. So into leyi bayenzela ukuthi ma sibe rika bathathe bona buyani ubufakazi bamavidiyo lawana lezithombe zona siyana ukuthi besinabantu ade besisapota abaningi so yikho siwinyile ukhetho. So i-system abayisebenzisayo yi-propaganda yabo. So into leyi sicabanga ukuthi izosilimaza iminyaka eminingi kakhulu lokhu kusenzeka izinto abantu bengavuki ukuthi bayalimala ngoba manje ilizwe litshona phansi abantu baphumile bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe bahawula bahlupheka ilizwe lelamali yayo imali yani yayikhona eminyakeni edlulile wabo 1990 something ayikho manje bayahlule ukutshela abantu ukuthi bayilethane abantu yona besisafunda thina sasiholiswa amabhuku mahare manje bayahlule ukutshela abantu ukuthi uhlelo lomculo liyana luvalwe yini luvuyani now amatithi umgabe ephuma ehola 540 years bona bayahlule ukuholisa amatithi manje maholisakhola owayathithisa into engelanceda udodiwoto ezibhedlela kula miti manje amanesi ayithilizwa ayezama impilo ngaphandle kwamayama ezibhedlela kubolile kuyanuka yonke into akula nto i-right amadrobha abolile anuka manje kugcwele udodi emadrobheni akula nto i-right mayema usesibhedlela ufika balela ikotishini engantiwa uyi-hardway khonapho nizama ukuthi uyathola usizo esibhedlela zikahulumeni but zi-aim to fika onze ukhiphe imali awuma ungenamali uyafa awuphume uphile esibhedlela ezibhedlela zamanje izibhedlela ezinkulu ompilo. So now ubuloku uqhube uvotela umuntu ekubamba ngamandla ukuthi emaralini akhe engafuni ukulungisa zonke lezi engelayo empendulokhu tshintsha sonke lesi simo. So ucabanga ukuthi sisenkingeni ezilonge ezisilokeni abantu besalandela lawa amakhehla lawa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, oyingumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise imali edlula izigidi ezingamachumi amane US $40 million kunyanga eziyisithupha zawonalo umnyaka ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo. Inhlanganiso ezimphathisayo zibikwa zibuthelele imali le ivela kubasekeli bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Busani Ntini, saqala ukumbuza ukuthi kambe amacala kaTrump azamphazamisa na ukungena kukhetho.
Yebo kunjalo, siyananzela ukuthi amacala kaDonald Trump ayanda sibi. Angazi ukuthi mhlawumbe likhona eyilo elizamkhipha ku-presidential race. Kodwa yes, kuyakhanya ukuthi lokhu le-support khona kuma-Republican ngendlela yokuthi abantu bakhona vele bona bafuna ukuyenza intando yabo. Kukhanya lokhu bemsupporta sibili uDonald Trump, kodwa siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzaba lecala elilodwa elizamkhipha ku-race kuma-Republican, kwenze ukuthi kutholakale umuntu olengqondo, umuntu ozafuna ukuthi ilizwe le-America liqhubeke lidlelana namanye amazwe lihlonipheka. Kodwa yebo, kukhanya ngani amacala amaningi engakwaziyo ukuthi yiliphi elizamenza ukuthi engavunyelwa ukuthi akhompithe ukuba yi-candidate yama-Republican.
Kodwa nxa sikhangele ucwaningo oluphumayo luveza ukubana uTrump enganqoba umongameli Joe Biden nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Ukubona njani wena khona?
Yebo, khona kunjalo. Kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden, kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyangqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of i-Republican Party bazabuya ngobuningi babo evote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendule. I think amapholu aza kutsha kutshoyo, kodwa xa soke isikhathi bahambe beyovota, abantu bazavota, bazavota beyovotela ilizwe elihlala lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi, amapholu engatsha kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu babeyachiya, kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka ayikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo emfayo.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. kodwa yena umongameli Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu elizweni ebalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, lingaya ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.